Esethula umbiko wakhe phezu kwempumela yomhloliso wezifundi zika grade 7 zanyakenye, umgcini sihlalo webhodi ebona ngezokuqhutshwa kwemihloliso kumfundo yeprimary lesecondary eyezimsec, uprofessor Edimwe nje utshele umhlangano lentathelizindaba owenziwe ngendlela yakulezi nsuku ezebulenjini ukuba isilinganiso sabaphumelele kulo mhloliso sifika phose amachumi amane ekhulwini, 37.11%. Lokhu kusitsho ukuba sehlile kancinyane nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2019 lapho esasifika phose isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini, 46.9%. Uprofesa Mwenje uveze njalo ukuba lokhu kutsho ukuba sehle ngesilinganiso phose sokulichumi ekhulwini, 9.97%, salabo abaphumelele kulo mhloliso nxa kuqathaniswa lempumela yomnyaka ka-2019. Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union, RTUS, umnumzana Nation Mzikirwa, uthi kabamangaliswa yilokho kwehla kwenani labaphumelele kulo mhloliso ka-grade 7 wanyakenye.
Ngoba abantwana abafundanga, abaqedanga ama-syllabus, ngoba izikolo zavalwa ngo-March, then zavulwa ngo-September because of lockdown, and izikolo zathi zivulwa, kade kungela ababalisi ezikolweni, be-incapacitated, bekhala ngendaba yeholo, and singakhangela izikolo zasemaphandleni, yizo zilabantwana abafeli kakhulu, ngoba abatholanga i-opportunity yokuthi bayenze i-online learning ngesikhathi se-lockdown, ngoba kade bengela ama-smartphones, bengela ama-laptops, bengela imali yokuthenga i-data, and lapho abahlala khona akula network abanye bangkhona.
Umudzitirwa ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise udaba lweholo lababalisi lokunye abakudingayo ukuze kube ngcono kwezemfundo.
Ababalisi kumele baholiswe imali eneleyo yenze ukuthi bayenze umsebenzi wabo kuhle. Kumele kube lababalisi abakhwanileyo ezikolweni ikakhulu emaphandleni, ngoba sometimes uyathola kule ababalisi bangu-3 isikolo sonke. Kumele kube lama-resources akhwanileyo ezikolweni ikakhulu semaphandleni, ama-textbooks, ama-laboratories, even ama-classrooms okufundela, so that abantwana babele equal education whether usemakhaya whether usedolobheni.
Abakhulumisane lalomsakazo babalisa umnumzana Efi Dlela Ncube obona ngezokukhankasela lezokupha amacebo enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association, NACORA, engumzali laye.
Impumela yalonyaka ka-grade 7 kayimangalisi, lanxa ungathatha ukuthi kule COVID-19 evimbele abantwana ukuthi bafunde. Kodwa vele sesakubona umnyaka lomnyaka abantwana bephuma la zero. Ukakhulu eMathibeland izikole eziningi zizuza zero umnyaka lomnyaka ku-grade 7. Umnyaka lomnyaka ku-O-level, ku-A-level kunjalo. Into leyo idinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amakhulu, ilungiswe masinyane ngokuba kuyonakala isizwe siyasala emuva, abantu bayasala emuva ngobunenge, abantwana abaningi bayasala emuva, izigidigidi ziphelela endleleni, kakulungiswe masinyane khona lokho.
Esinye isakhamuzi saseTafara edolobheni leHarare, umnumzana Ian Masiye, uthi kayimangalisi leyo mpumela yomhloliso ka-grade 7.
Njengabazali siyazi ukuthi abantwana bebengafundi, kwavele kwathiwa nje ukuthi babhale imihloliso bengayanga esikolweni. Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le-patience ukuthi into ziqale zilunge, abantwana bafunde sibili, ukwenzela ukuthi nxa ama-results ephuma sibekwazi ukuthi hayi for sure bafundile, kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili. Kambe izikolo abantwana baphume lapho 0%, hayi thina kuyasidanisa kakhulu. Way forward ke lapha sekumele abantwana baqhubeke baye phambili, kanti bengathini, ayisiyo fault yabo ukuthi bafailile, bazamile lapha bakwanise khona. Loba nje sibona ukuthi izikolo ezeHarare izongani ziphumelele kakhulu.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya, ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso, uphe umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Kukhanya njalo izikolo ezisemadolobheni kumbe ezilabanikazi abangasohulumende yizo eziphumelele kakhulu, ziqwebha ama-100%. Ngibona futhi inkulungwane ezine 4000 yizo ezingaphansi kwe 40% ezingamakhulu amabili phose abantwana kabazuzanga lutho ama 0%.
Ungwenya ukhala ngomkhuhlane we COVID-19 athi yiwo ophazamise uhlangothi lwezemfundo kakhulu ekhuthaza uhulumende ukuba aphanye atholise uzulu ijekiseni yokuvimba ukubamba igciwane le-coronavirus.
Abantwana labazali abaningi ngabalathuba lokufunda ebulenjini kumbe ama-radio kumbe ama-television. Hashi nxa sokungasazuzwanga umgcabo kumbe le esithi ngesikhiwa i-vaccine, hashi mina ngibona kungcono izikolo vele musisitale zivaliwe.
Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary bathi yikhona bezokuyikhangelisisa limpumela ngokugcweleyo anduba batsho ukuba kwenziwani. Abohlangothi lwezimsec babika ukuba izifundi ezizinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 327,559 zilobe umhloliso ka-grade 7 wanyakenye ezedlula kancinyane ikhulu elilamachumi ayisithupha 167,602 kungeze sifazane kuthi ezedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu 159,957 kungeze silisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.